Inhlanganiso liqinisile ukuthi kuyonakala ezimayini lapha. Siyakubona njalo nje ukuthi eGolden lapha bayabulalana abantu, kuyadlwengulwa abantu, kuyachishwa izindlu, kwenziwa izinto eziveza ukuthi kulempi enkulu kakhulu eqhubekayo. Kanti ke kasingakhohlwa ukuthi iGolden yilo elileta inotho phakathi kwelizwe, nxa ngabe ke kuliwa kulo libangwa akugejwa ngendlela efaneleyo, liyalahleka ke ekuempini zona lezo inotho iyalahleka, akufi nje abantu kodwa kufa lomnotho, ngokuba phela nxa ngabe igolide lingasangenanga kulokho okuzazuzisa ilizwe, kutsho khona ukuthi lingena emakhoneni elingasoze lithutshe khona selithuthukisa ilizwe. Ngakho ke baqinisile ukuthi kuyadingeka ukuthi masinyane kulungiswe konke okulakalayo khona ngale, kuphele udlame, kuphele udlakela esilubona khona ngale ezimayini.
Inhlanganiso le ithi njalo uhulumende kumele aqoqe abemba igolide bengamalunga azimeleyo, balethwe ndawonye basebenze ngokusemthethweni njalo basebenze ngendlela esegcekeni. Singathi ngendlela abaqhuba ngayo umsebenzi kathesi kabaqoqekanga yini?
Kuningi okungahambi kahle ezimayini lapha, akuqoqekanga ngendlela esemthethweni okuningi kwakhona. Yebo, kubili okuthathu kungabe kuhamba ngendlela esemthethweni, kodwa kuningi kabaqoqekanga kahle. Ayadingeka ama-cooperative, amankampani abahlanganisa bonke abezimayini ngokuhlukahlukana kwabo, okuza kwenza ukuthi kube lula ukuthi uhulumende abone ukuthi igolide liya ngaphi, abone njalo ukuthi umthelo uya ngaphi. Okwakhathesi abaphethe ezimayini yilokho esingathi gold baron, kumbe abathile abalamandla okukontrola, yibo abangabanikazi bobugebengu obuqhubekayo. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi uhulumende akwenze konke kube semthethweni, kube segcekeni, ukuze kuzuzise uhulumende labantu beZimbabwe imali. Okwakhathesi yibugebengu nje, izimali eziningi zihamba zilahleka zisiye ebantwini abalutshwane abenza ubugebengu.